Movie kakhulu Chris umumo wendlala indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona lapho khokhela khona edithi abadala uyabona ukuthi izinto zisamanga kuhambeni kwabantwana esikolo uyafika kona ngalo uzwa ama reports ukuthi umntwana lo hlala suku zonke ecela ukudla kwabanye uyenza lokhu lalokhu lenxa yendlala yena le umumo kawukho right mina njengokubona kwami njengesikolo okay ingathi iwange district ezeho kulendlala enkulu iwange vele siyakwazi ukuthi vele even nxa izulu likhona akusave kube indawo yokuthi singakhangela ukuthi abantu bathole ukudla okuyenelise ukuthi bebe lakho okwesikhathi eside so khathesi izulu lingananga kuhle akuwesi kulendlala leyana yokuthi umuntu ozange ezwe indlala ake ngabe kwazi but indlala engikhuluma ngayo indlala enhlala ngiyibona indlala layo every day ngiyibona suku zonke abantu bathwele nzima uhulumende wethu nxa ukuthi engayenza angakubona masinya abantu bekwanisa ukuthola isitshwala nje bazazozobona ukuthi isitshwala sangibona bangasithola njani but sona isitshwala I think uhulumende kumele ukuthi egijime ekhangele indawo naleyi ewange district umhlubulo wemandebeleni la indlala inkulu indlala inkulu okuthi iveni lingangibonanga lapho esigabeni lapho engikhokhela khona ukuzibuyela lo dwali yabona ukuthi abadala bathwele nzima abadala balendlala wange district yonke sonke njengamakansila sike sakhuluma ngakho ukuthi siyenzeni le ndlala le but ayikho khonoko ukuthi zabe lokho sicela uhulumende ukuthi ebone ukuthi engayenza njani masinya isicelo ukuthi egijime masinya ebone ukuthi i-district yewange bayayinanza beyinike ukudla masinya bona kababuye even iziphathamandla zikahulumende zizobona ukuthi umumo umubi wokungakanani
zona inhlanganiso ziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na
ilanganiso lezi ezifana nalovo World Vision abakaqalisa ukuncedisa abantu even yona i-social welfare ikaqalisa ukuncedisa abantu but sikhangelele ukuthi yena uhulumende nangokwakhe ebe nguyocalayo because nguyo labantu abalenjala yona le ama-non-government organization sizawakhangelela ukuthi lawo esincedise but siyabe siqala ukuthi ubaba womuzi la ebone ukuthi abantwana bakhe balambile hhayi umumo awukho right bazabuya siyakwazi o-World Vision bazabuya labanye inhlanganiso ezishiyeneyo zizabuya but kade sicela yena uhulumende wethu ukuthi ananzele ukuthi umhlubulo lo vele indlala vele ihlale ikhona ukuthi ezemelele sive sigadeni entabeni sikhulume sisezintabeni ukuthi sikhulume ukuthi lapha sokule indlala enkulu kakhulu okufuna ukuthi kuyakumelele ukuthi benanzele ukuthi isikhathi nxase sikhamba sisingakangeni isikhathi somqando vele sebeqalisile ukubona ukuthi abantu bayanika ukudla abantu bayadubeka ereserva lapha bayadubeka lapha emaphandleni bayadubeka kokuthi kunzima of course nxa utshela umuntu osutayiz uzonke kumtshela ukuthi abantu bayalamba uyabe engazwisisi ukuthi ukulamba into enjani asizame ukubona ukuthi bengayenza umbono bani ukuphangisa ukuthi hlulo lowo wemandebeleni especially yona iwange district beyiphangisile masinya kule ndlala enkulu. Ngiyabonga kanti.